Iningi lezakhamizi zakobulawayo ikakhulu ezihlala emalolitshini zikhala ngokuthi imibono yazo ayisoze izwakale okuza kwenza zicine zikhulunyelwe ngabahlala emzini ehlala abalutshwana abalemali ngoba bethi kuyabiza ukuba sebulenjini. Bathi njalo ukhansili akacaci ngokuthi imali yalonyaka isebenze njani okugoqela lokuthi isikhathi abasinikeza uZulu ukuba atsho imibono yakhe silutshwana kakhulu. Unkosikazi Cora Ndebele usola kabanzi lelinyathela ethi lipha uZulu isikhathi esincane njalo imali efunwa yikhansili bambalwa abazayenelisa.
Ama-water budget consultative meeting they are not effective enough ngokuba isikhathi abasinikeze sona si-3 hours khathi lesi silutshwana kakhulu izakhamizi sabe sinakho okuningi esifuna ukubana sikukhulume cina isikhathi sisiba silutshwana abantu vele bayenhlupho eziningi ngosithi khansili abantu bacaya bekhuluma ngohlupho lwamanzi bakhuluma ngohlupho lwamasuwa bakhuluma ngohlupho lemgwaqo esiphelile lapho engasekho vele kobulawayo. Sicina i-supplementary budget eyiyo le proposal city council abantu bengayikhangelanga isikhathi naso sibe silutshwana ukuthi labanye ezinye izakhamizi ufuze zibe khona ngaleso sikhathi kuleyo meeting abantu bayabe ngikho ngoba kuyaphanga bevale nxa sebevaleleyo zikhamizi nxa sezibuya zizama ukufaka imibono yabo sebefica i-WhatsApp yakhona isivaliwe. So they are not effective enough. Maybe manxa bengenza yona i-WhatsApp budget consultative meeting le plus kube labanye lamanye ama-physical meetings sihlangane labo usodolobha sikhulumisane because le mali abayiproposa is just too much asiyikwanisi njengezakhamizi. 1500 USD sivele sikhaliswa $1500 sivele sikhaliswa yi 400 abahlali bebeyehluleli.
Olwela amalungelo oluntu ongunobhala jikelele we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi luhlelo oluhle kodwa lulezikhubeko ezithile.
Ethi online ubona ngazathi modern society ikhangela ukuthi abantu besebenzise i-technology but ungakhangela iZimbabwe lilize litshiyeneyo. One, idatha iyadula. Secondly, abantu abangama-property owners ngabantu abadala ogogo lamaxhwegu abangalamali yokuthenga idatha. Njalo ngibanzathi ibhajethi leyi iyenziwa kodwa abantu abazange baqala banikezwa ukuthi kanti vele ekuqaleni sasikhangela le mali sisebenzise mali. So ngibona ngazathi budget yethu nje yenziwa but abantu i-participation obvious izabalo wele ngomumo welizwe akulanto i-council engayenza nabantu badubeka they can't afford data.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Winnie Moyo uthi i-council iyazama ukukhulumisana loZulu ngesikhathi se-COVID-19 loba kungelula.
BCC consultative meeting nambona ngalihambe ngendlela ngoba abakhokheli bayenelisile ukufinyelela emphakathini babutha isikhalazo esihlangana labantu ezindaweni ezishiyeneyo njengobana sikhathesi sebunzimeni becorona asenelisi ukuthi sibuthane sihlangane njengezigaba ezishiyeneyo sikhulumisana kodwa bayenelisile ukuthola izindlela zokuthi babuthe labo izikhalazo zabantu sizabona sokufika esikhathini ukuthi babe besiphakululelane ukuthi balungisise izikhalazo lezi.
Unkosikazi Otilias Banda isakhamuzi sika Ward 21 uthi ibhajethi le inzima kubantu abahlala esigabeni sakhe abakhulileyo ngoba abafinyelelanga ekupheni imibono yabo.
Nginakana ukuthi indlela ebhalwe ngayo langendlela okumele sibe kiyo ibhajethi leyi njengezakhamuzi kuzaba nzima kakhulu ngoba ngikhangele u-Ward 21 njengelokitshi lezalukwazi abangelawo ngitsho nama-smartphones lawo. Benginakani ukuthi ngakuyenziwe imihlangano lapho ugogweli izabachasisela khona ngoba ibhajethi yenu ibiza inkalakatha zezimali okuyukuthi ugogo akayenelisi lokuthi anjani ayibale. Ngiyananzelela sile ukuthi siphakathi kwe-coronavirus kodwa bekulesicelo sokuthi ngakubiziwe imihlangano abantu bafakwa ngeziqa ngeziqa bengena bekhuluma izifiso zabo. Ngiyabona laphana ku-hotel ikhuluma ngokuthi kuzaklinwa amapipe. Mina nginakana ukuthi njengobulawayo sidinga i-permanent solution to water ngoba yebo azaklinwa ama-reservoir kanti kugejwa nini elinye idamu kumbe aklinwa nini amanye amadamu ukuze sibe lamanzi ayeneleyo njengobulawayo. Ngingathi yiwo umbono wami sicela ibhajethi leyi iyehle ezalukwazini ngendlela efaneleyo.
Abe council ledolobho lakoBulawayo bachaze ukuba kulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown bebengenelisi ukubuthanisa abantu njengeminyakeni kodwa bazazama ngokuya kwesikhathi uma kuzavuma ukuba babuthanise abantu bethaphe imibono yabo mayelana le-budget ka-2021. I-council yona ithi ikhangelele ukukhuphula imithelo okumele ihlawulwe izakhamizi isuka kumakhulu amabili lechumi lamadola i-$210 ngenyanga isiya kunkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu i-1500. Izakhamizi azenelisi ukungena ebulenjini zithi kazamukeli isilinganiso esikhwezwe ngaso ngukhansili kuzaba nzima ukuhlawula ngoba lonyaka evele ehluleka ukubatholisa amanzi ahlanzekileyo, ukubuthwa kwezibi njalo lempompi ezithwala amanzi engcekeza zihlala zidabukile. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.